Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 10 enhlangula 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje selikhuphuke ngamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo.
Abantu beqalile ukwethuka ukuthi babone ukuthi really umkhuhlane ukhona, umkhuhlane lo ukhona ungababulala.
Inhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 esebenza lohulumende ukulwisana legcikwane le-coronavirus ithini ngokwenzakalayo? Silengxoxo nomgcini sihlalo walenhlanganiso uMnumzana Busisa Molo.
Khathesi sikhangele United College of Education, Hillside Teachers College. Indawo lezi bezingalungiselelanga ukuthi zamukele. Abanye babalekela ukuthi kulendlala laphana kuma quarantine centers.
Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance unkosikazi Paulina Mpariwa usesuswe esikhundleni ngoba icatshangelwa ukuthi ukhulumisana labonkosazana Thokozani Khuphe. Onsundu owabulawa ngamapholisa uGeorge Floyd eMelika uze wabekwa izolo ngesikhathi kule nkulumo phezu komlayezo kamongameli Donald Trump osola ukhulu wayetshengisela wafuqwa lipholisa wadabuka ikhanda. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Bonke laba abatholakale belegcikwane leli izolo bavele kwele South Africa. Lokhu kubangele ukuthi inani labatholakala belegcikwane leli elizweni likhuphuke liye kumakhulu amathathu alechumelane i-314. Ugatsha lwezempila kahle luthi abantu laba sebehanjiswe lapho abazahlala khona umuntu ngamunye ukuze bengatheleli abanye igcikwane elibangela umkhuhlane we-COVID-19. Inani lasebesindile kuleli gcikwane likumachumi amane lasithupha 46. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa mhla ka-28 ngenyanga ezayo. Iningi labatholakala bele gcikwane leli ngabavela kwele South Africa osekubhubhe abantu abafika phose inkulungwane eyodwa 1,000 bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ephathisa uZulu emaphandleni elupanela kwezinye indawo ngoncedo lokuziphilisa ngezandla uMnumzana Vumani Ndlovu. Waqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani khona le elupane.
Uhlupho lukhona ukuthi ukufafazwa kwembiko kukhanya akuqhelanga kangaka, akukho esimeni lesiyana esingasifisa ukuthi nxa sibhekane lalomkhuhlane abantu bahlale bele current information ngokwenzakalayo. Okukhona kade singamahungahunga ukuthi kulabantu abathathu ababanjiweyo lomkhuhlane kuma quarantine centers ezikolo, kodwa akukakhitshwa umbiko esingathi ku-official lokuthi abantu baziswe officially ukuthi kulomkhuhlane abantu sebebanjiwe lomkhuhlane. Kungakho ke kuba ngamahemuhem ukuthi sokule problem enje, so abantu kabala siqiniseko sakho. Kungakho abanye bayakuphika bethi ngamanga, abanye bathi liqiniso. So kusadingakala nje ukuthi ubukhokheli obukhangeleze impila kahle mhlawumbe kube lendlela yokwazisa abantu ukuthi oku officially kuyini.
Abantu bona bathini nxa belalele ama radio besizwa ukuthi inani laba lomkhuhlane lo likhuphuka mihla lamalanga?
Abantu ngokukhwela komkhuhlane osukhona, so ngakho ke abantu sebeqalile ukwethuka ukuthi babone ukuthi really lomkhuhlane ukhona, umkhuhlane lo ukhona ungababulala. Sebeqalisile ukwethuka kodwa ngenzindaba zenswelo ezinengi lomkhonomo onzima, kuba nzima ukuthi abantu bahlale ezindlini, abantu bemaintain o social distancing bona laba ngoba naba belokhe beqhubeka beminyana ezitolo bedinga othukela. Abantu sebebuyele emgwaqweni ukuthi bayethengisa izinto zabo kwazela ukuthi baphile. Kodwa sikhangele futhi le ndaba lekhulunywayo yokuvulwa kwezikolo, abantu bayathi ukuthi izikolo kazime ngokubana zingaba indlela yokuthi kuthelelwa abantwana lomkhuhlane. Konke inkulumo zonezi ziveza ukuthi abantu sebelokwesaba, abantu kabasathemba okwenzakalayo, abantu sebefuna ukuthatha ama-preventive measures lanxa nje kulezinto eziningi ezehlulayo ukuthi bakwenze ngokupheleleyo.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust. Ubexoxa icingweni lo ntungameli wenkomo weStudio 7 eselubhani. Inhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Against COVID-19 esebenza lohulumende ukulwisana legcikwane le-coronavirus ithi incedisa abantu abalondolozwe endaweni zama-quarantine centers besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hatshi, ngokubanika ukudla lokunye okudingakalayo. Umgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Busisa Moyo uxoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Uhulumende uyazama sibili kodwa into ezidingakalayo ukuthi konke kuhambe ngendlela kumbe kuhambe ngemfanelo bezingekho. Khathesi sibukhangele United College of Education, Hillside Teachers College, indawo lezi bezingalungiselelanga ukuthi zamukele. Abanye babalekela ukuthi kule ndlala laphana kuma quarantine centers, uyathola ukuthi engxenye ujayele ukudla o breakfast o cornflakes, usidla izinto ezinjalo, sesisithi ngena ku quarantine center lapha siza kuphekela esikukwanisayo kwesinsikhathi siyeqa ukuthi ukudla kwasekuseni engxenye akutholakali, uzathola okwemini. Anti liyabona uduba ngenxa yokuthi akula muntu obezilungiselele, njengoba khona phe eZimbabwe sisindwa ngemkhuhlane le enje esijwayele ukulwisana layo. Izibhedlela zethu bezingayenelisi ukulwisana layo imkhuhlane lawo omalaria, obani bani, odiabetes, abantu bedubeka bekhathazeka kakhulu. So kuthe kwathi mbo phezu kwalokhu kudubeka kwethu kwabuya i-COVID-19. Yikho sesesabela ukuthi abantu laba babaleka besiya ngapi, bengena phakathi emzini yabanye emalokishini lapha endaweni ezithiyeneyo kumasebhabha, bengena engxenye lapha abangena khona sebethelela abanye kumbe behamba bechiya umkhuhlane. Yikho esi okungani kuyasikhathaza ngenxa yokuthi okwakathesi besikhangelele ukuthi leli bhubhane siyalivimba ukuthi abantu bangalitholi, ngenxa yokuthi siyazi ukuthi izibhedlela zethu kazikabi ready ukuthi zamukele izigulane ze-COVID-19, ikakhulu laba abagula kakhulu abasindwa ngomkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende siyabona yikho sathi ayi asingeke siphele sonke sihlezi phezu kwezandla. Ngakho ke siyancedisa ukudla, abanye bebedonator inkomo, inyama ukuthi sinike abantu abalapha kuma quarantine centers. Kodwa umkhulu lo msebenzi ngenxa yokuthi ngabantu abanenge ukhangele abantu engxenye 1000 bayanikwani, siyabafida ngani laba bantu? Okwanisayo enelisayo ngasincedise thina esikwenzayo, sithi thuma thina siyakwanisa ukuthi sibaphathise laba abakhona labo kuma quarantine centers. Yonke indaba udubo olukhangelana le COVID-19 siyasabela sincedisane siphathise lapho esikwanisa khona.
Lingabe libhekana lengxaki yini emsebenzini wenu? Lisebenza kuhle lezinye inhlanganiso, ikhansili yakoBulawayo kanye lohulumende?
Thina uhulumende sibesisebenza layo kuhle sibili sisebenza lo mama honorable Judith Ncube onguye osikhokheleyo lapha njengo Bulawayo Metropolitan Province Minister of State. Njalo sisebenza lo mhlonitshwa wethu uKhansila Mguni enguye umeya waleli dolobho lakoBulawayo. Nganye lamadokotela awe City Council okwethu nje bekuyikubonisana ukutshengisana ukuthi isikhala zingapi laye umama ubekhankasa emahhofisini aphezulu awelizwe ukuthi umsebenzi wokulungiselela izibhedlela lezi zakoBulawayo uhambele phambili. Sisebenza sindawonye njengabantu bakoBulawayo ngenxa yokuthi siyakubona ukuthi nxa ibhubhane lelise liphakama kakhulu kalikhethi. Labanye bethu abakhatshana e-diaspora ama-groups ase-USA bathumeza imali lapha ekhaya, abaseGoli, abase-UK sesithola izimali ezivela Australia. Abantu bekhangele ukuthi balezihlobo zabo lapha koBulawayo. Umuntu okuhulumende ngumuntu wakoBulawayo, umuntu oku-City Council ngumuntu wakoBulawayo, laye uyabe ekhangele ukuthi sincedisane, sibambane, siqhubekise umsebenzi siwufeze ngemfanelo.
Lo ngumnumzana Busisa Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19. Ubekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance unkosikazi Paulina Mpariwa usesuswe esikhundleni ngoba icatshangelwa ukuthi ukhulumisana labo nkosazana Thokozani Khuphe. Umpariwa ubelilunga elimqoka lemandla le-National Standing Committee. Imizamo yokuxoxa laye yehlule kodwa kuncwadi Umpariwa ayilobele abanye bakhe esezandleni ze-Studio 7. Umpariwa uthe usele minyaka eminingi esebenzela ibandla le-MDC ngakho ukumiswa umsebenzi lokhu kuzamupha ikhefu lokuthi ake azinze. Kulembiko ethi zikhona ezinye njalo iziphathamandla ze-MDC Alliance ezikhulumisana labecele le-MDC T ekhokhelwa ngunkosazana Khuphe. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi amanzi aphuma empompini zakoBulawayo ngemva kokuvalwa kwawo alakho ukubangela isikhudo. Ingcwethi kwezempilakahle itshele leli phephandaba ukuthi uZulu kumele aqale abilise amanzi aphuma nqa esandavulwa ukwenqabela isihudo lesi. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umphathintambo wezamandla umnumzana Fortune Chasi usezingenise kunkemenkeme kungethembeki ngoba ezame ukwenyula usomabhizimusi umnumzana Wignell Jivayo kucala aletheswayo elokuchaphaza imali kahulumende engamadola ayizigidi ezinhlanu i-5 million. UChasi ubikwa ebhalele umgcinisihlalo wezesa umnumzana Sidney Gata incwadi yokuthi akhulumisane loTivayo bengayanga emthethwandaba. Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7, linjani, siyaphila? Lapha ngikhuluma ngise South Africa
eGoli. Lapha bakhiphi kulento engani yahlupa. Ezisho ubuhlungu ukuthi abantu bezidumbu laba abathwala izidumbu emamoshali laba besiyasa eZimbabwe. Abantu laba nasebenza i-business nezidumbu. Mabe layiche isidumbu balayicha lempahla zabantu. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi i-trailer yabo iyabigcwele nje impahla. Isidumbu besibeke nje passaging kumbe ezitulweni besekela ngempahla. Kambe kuyahamba khona lokho. Imota le iyabibhadeli, ishuka khona lapha eGoli imali ezijisiweyo. Ukuthi isidumbu sihambe kahle. Bona sebeyenza i-business. Sebeyaqoqa lempahla, befaga. Ngenxa isidumbu sihambe siminyene kanzima. Angazi ukuthi kumbe kungumthetho kunjalo. Nambona nje ukuthi kungcono uma bephathisa imali bafaka esikhwameni. Impahla abantu nesidumbu. Thumela i-grocery yakho uhambe ihleli lesidumbu somuntu ongamaziyo. Hayi, angazi bakithi. Kodwa kubuhlungu lokhu. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela ku-Studio 7. Lapha lami wami umbono ngingabonga. Lapho ubalwa ku-Studio 7. Mina ngisuke emakhwatheni. Bayabuyo mama uSithembiso laphana. Bezosidrayibha laphana besitshela ukuthi khona khona bazasilungisela idamu. Selile eminyaka idamu leliyana ladabuka. Bakhampena ngalo abantu be-ZANU-PF. Kakhulu mama uSithembiso. Uyakhampena ngalo idamu leliyana ethi uzalilungisa. Laphana mina zonke esisezimbabwe emaphandleni ngaphilanga phi umbuso wezanu PF ngabe uyaphuma laphana sasithi umnangagwa unyawo lwakhe simvotela uzatintsha agqoke okugqoke angagqoki iphamba segqoke iphamba njengomgabo waligqo goga iphamba siyacela ukuthi sonke semaphandleni si strike sonke sithe sithi izano paper sayifuni after corona kade sinanku sisebenzisa umakhuphe ukuthi akuxotshe ibandla lika chamise elilona elile njongo yokuphumelelisa izimbabwe simsebenzisizwela emazweni ukuze sisebenze ekhala phana ngasisebenzi ngenxa yezano paper sibuleli live ngiyabona
salibonani basakazi bonke be studio 7 abalaleli bonke be studio 7 ufuna ukukhuluma kancane indaba kamakhuphe le. Umakhuphe ufuna ukubulala i-MTC kaTsvangirai. Yikho libona uTsvangirai sesiyakufa. Umakhuphe wayengasazwanani laye. Wayengasatholakali ihamba nemhlangano. Umakhuphe wayengasafuni sibili ukusondeza kuTsvangirai. So indaba ekhona umakhuphe ufuna ukubulala i-MTC kaTsvangirai. Lezi ndlela asebenzisayo ukuthi ulwisana loJamisa, yebo siyakubona, but iqiniso elikhona ukuthi sefuna ukufaka izanu ebulale i-MTC kaTsvangirai eyiye ekhokhelwa Jamisa njalo eme eku-MTC Alliance. Asivulekeni amehlo bahlabezulu sibone ukuthi hayi asikho lokho. Umama lo ukhona kujongileyo, siza kubona sibe sikhanyele sikhuleke njengamaZimbabwe wonke ngoba hayi sadubeka abantu.
Umakhuphe uthokoze umakhuphe into enzileyo laphana ayisebenzi. IZANU ibulele ilizwe into ibulela abantu abaningi. So vela ngeke kuyebambana le ZANU yehlula iZANU ukubambana le nkomo yaginya izaphu yabulala abantu yenzani. So yena umakhuphe vele laphana uyasetshenziswa. Noma abantu bengathabeli ukuthi umakhuphe ye wenzani, but asikuthi umakhuphe uzonceda abantu bazokhululeka kumbe ilizwe lizotshintsha. Still iZANU yakwazi ukuthi umakhuphe ngaphatha i-MDC yona iZANU vele yabikhululekile. Yikho lapho lukuze ezokwazi ukukhona ukurobha manje bed to west. Ngoba bayabona ukuthi uChamisa vele ohlakaniphile. UChamisa karobheki, uChamisa yakhuluma yonke into abayenzayo embi. UMakhuphe angeke ayikhuluma, angeke ayenze lutho uZANU. Baphonga umsebenzisa njengoba iZANU vele ibhekile. Ihloso yokubulala i-MDC Alliance. Akula angiyiboni. Abantu bangathaka besithi hey phatha, ababoni. Likhangela ama-results akhona ukuthi aze kuya njani. Same thing la abantu bathabela ukuthi umgabo iphume esihlaleni isithi ilizwe lizotshintsha. But the same thing ama-results azokuya njani.
Hayi, sanibingelela basinazi besithi. Josephine, hayi thina saphila silapha eGoli. Hayi sasiphilela nathi sancane impilo. Hayi kwenzeka eZimbabwe nathi sakuhlonipha. Sakuhlonipha kakhulu lokho vele sikhule ngakho sizelwe kunje. Nalabo abantu esazalwa bekwenza namanje yibo abaphekizwe bazoqhubeka benjalo bekwenza. Thina sivuka ubuhlungu kakhulu ngoba sihlala emazweni iphandle. Njalo into esivisa ubuhlungu kakhulu igavumenti yeZimbabwe. Indlela abadula ngakhona amaphasipoti, kakhulukazi thina esinamaphemithi, besicela ukuthi sike sichasiselwe, sichazelwe kabanzi ukuthi inkinga yethu esiyibonile kangaka kuze kudula ama-passport. I-passport impela basakazi be-Studio 7 yake yalingana nemali yenkomo. Inkomo impela ihamba ngenyawo eziwu-4 uyothenga i-passport ezweni lakho ozala khona ngemali ethenga inkomo. Cela igamente ezimbakwe ecabange kahle ngale nto eyenzakalayo ama-passport. Kuthi kahlale yini i-passport namhlanje ibhadala ngenkomo. Sibulalelwane why igamente ifuna ukudla ngathi, ifuna ukuvuka ngathi, kwenzelwane into ebuhlungu kangaka. Cela izwe like likuthanda abantu balo ngabonga.
Sanibonani ku-Studio 7, inigama lami u-Adolf Shaba. Ngiyazwa kukhulunywa ngenamba ze-corona ezikhuphukayo. Mina sengiyasola mhlawumbe lapha kuma-quarantine center kulapha kunenkinga. Mina ngibona ukuthi wonke umuntu obuya abavela kwamanye amazwe babuya lo mkhuhlane. Kwesinye isikhathi into engabe idala khona lokho yindlela nje abantu abaphethe ngakhona kuma-quarantine center wona lawo. Ngibuye kule ndawo yabomakhuphe, ayikho iphathi engingayakhwa ngama-reject. UDouglas Munjora yi-reject wakukhontesta ku-MDC Alliance efuna ukuba ngu-Secretary General, wehlulwa. Ukomichi wakukhontesta naye efuna ukuba ngu-Vice President, wehlulwa. UMakhupha ungenile kwi-election kawubonanga umdlalo, kalibonanga elidlalayo. So le party noma kuthiwa yindlu kuthiwa yakho ama-half-brick, angiboni ukuthi le ndlu yangikhona igama indlu enjani yona le. Plus bona beyi-3 bathatha ama-decisions, bathi bona bamele i-constitution. Ngoba ngizwa abantu abaningi besithi hhayi okomithi bamele i-constitution. Ayikho i-constitution ebatshela ukuthi abantu abayi-3 bayarecall ama-member of parliament without proper consultation. Ngoba into ayifanele iyenzeke ukuthi behambe kuma-structures e-party. Uma usuyarecall i-member e-parliamente kuyahlalwa ama-structures wonke, kuvunyelwane ukuthi lo muntu laye futhi lo muntu abizwe atshele ukuthi indaba yakhe yile eza arecall e-parliamente.
Salibonani basakazi be-Studio 7 okhulumayo ngumalinga. Lapha kule Johannesburg phuma elupani kwesikamabikwa isigodi. Basakazi be-Studio 7 ngiyalibingelela lonke, ngibingelela konke nabalaleli be-Studio 7. Ngithinge ngifake nje ikhomenti encane especially endabeni zakithi ezepolitiki yakithi eZimbabwe. Mina ngithi indaba kaChamisa lo Makhuphe, abantu bakithi kabayekele ukugxekana kakhulu lo Thokozani Khuphe. Yebo, uThokozani siyambona udlale zanu, kodwa naye uChamisa futhi udlale zanu e-G40. Engikushoyo basakazi be-Studio 7 ukuthi abantu bakithi abemathebele ndababulawa ngesikhathi bebulawela izihlobo ngesikhathi sombhuqazo igugrawundi, abantu bakithi kabazifundise kulandela iphathi yakomthwakazi. Ikhona iphathi MRP, iMthwakazi Republic Party, kabalandele yona izokubakhulula kulolu hlupho abakuyulo. Ngithi phambili ngomthwakazi phambili, vuka mthwakazi vuka.
Amazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantwana be-Nigeria abasebenza imisebenzi efana lokuthengisa emgwaqweni leminye imisebenzi enjalo libikwa seliqansile kulandela ukuvalwa kwezikolo ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ilizwe le-Cameroon selivumelane lelingumakhelwane le-Equatorial Guinea ukuthi akhulumisane ngokudweba umngcele osubangele ukulwisana kwamasotsha amazwe womabili. Amasocha abikwa egcwele indawo yonke eBurundi kulandela ukuqaleka kukamongameli Pierre Nkurunziza obhubhe izolo. UNkurunziza ugule okwamalanga amabili, waqaleka wahle wafa khonapho. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, umsundu owabulawa ngamapholisa uGeorge Floyd uze wabekwa izolo ngesikhathi kule nkulumo phezu komlayezo kamongameli Trump osola ukhulu oyetshengisela wafuqwa lipholisa wadabuka ikhanda. Kusehlakalo esibonakele kumabona kude umnumzana James Tubin oleminyaka engamachumi ayisithupha lasikhombisa 67 wafuqwe ngelinye ipholisa wachayelela ngesiphundu wavuza igazi ngesikhathi inkulungwane zabantu zitshengisela emgwaqweni wedolobho leSalt Lake City ngokubulawa kukaFloyd. UTrump uthe uTubin wazitshayelela phansi ngabomu njalo wayefuna ukuphazamisa incingo zepholisa elamfuqayo. Lokhu kubangele abanye abebandla lama-Republicans elika-Trump ukuthi bamsole. Kambe konke lokhu okwenzakalayo kuzabangela na ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho lukamongameli oluzenziwa lonyaka ngenyanga kaLwezi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina mbona ngathi ukhulu lo uJoe Biden hayi ulokhele thuba lokuthi angathatha umbuso lo ekupheleni komnyaka lo ngoNovemba. Kungani nzinjo njalo? Ngoba mbona ngathi itikiti likalo undoda kuqina okhona kathi umongameli lingathi lilokhe kaliphumi kuhle. Angithi ungakhangela kona lamaviki adluleyo ube lokhe fosela ukuthi akuvulwe izindawo. Nanka amapholisa akhe gijime siyagxoba umuntu embulala. So khathesi sekuthunquzekile yonke into, kuthunqa intuthu umhlaba wonke wona lo whatever. Abantu abathabanga sibili kakhulu. Sekuthethe.
Umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe?
Ngibona ngathi sokuqabene sibili kakhulu ukuthi sekumphambanise lokhuyana kokuthi ambone. Yikho ke lo ukhulu uBiden bekumele ukuthi asebenzise khonoko ukuthi awine labantu abasha bona babaye babachize izinto laba ukuthi babone asebenzise loneli. Mbona ngathi angalisebenzisa yena ule more advantage yokuthi angawina ama-election kulo president okhona kathesi. Nxa ngikhangela yena uTrump nibona ngathi ngumchayile kakhulu ikakhulu one uchayo yi-COVID-19 le esuke yamphambanisela itikiti lakhe leliyana ele-economy. Yikho ke angisaboni mina ukuthi nxa erana for president urana emi phezu kwani kona. Mbona ngathi kazela lutho mina lokhulumayo bethi sithi kuvulwe kwenzela ukuthi kuqalise i-economy. Nazi i-economy yakhona isiphinda futhi ijaywa ngumlilo, ijaywa ngabantu lalamhlanje nje kuyatshona kulokhu kuthunqa kunjalo. Hayi mbona ngathi kumhambela kubi sibili kakhulu ukuthi angawina uzabe ngumuntu olenhlanhla enkulu kakhulu engazange ngiyibona. Mbona ngathi ikho lokho engubonayo umnumzana.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika bekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. abagqibi uhlelo lwanamhlanje uthi isikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Selikhuphuke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje livalelisa nguChris Gandhi.